So we see card descend about VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olambulela ngenzabulo emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlazi ku 25 Zibandlela 2022 ngo Chris Dande. Endabeni zethu namhlanje
umthetho welizwe ucacile ngalendaba umuntu nxa etshiya ibandla elilo elamvotelayo esiya kwelinye obusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi hatshi ubani ngaseke ebandleni lethu akhitshwe.
Abebandla le-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora bathi bazaxotshisa amalunga edale leparlamente azalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa.
Abantwana bawela phezu kwezitshi ezidukukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besithi idizizi endingekhorela kumtyphoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe eklina engela any protection.
Izakhamizi zakobulawayo zithukuthele okwamagama njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitshi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awesiweji. Inhlanganiso ekhuthaza ukulungisa inkohlakalo e-Transparency International yethula uluhlu lwamazwe alenkohlakalo olutshengisa ukuba ele Zimbabwe nelinye lamazwe ahlaselwe yilesi sifo. Zonke lezi ndaba lezinye zizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lithi lizaxotsha amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha elibunjwe ngumnumzana Nelson Chamisa izolo elithiwa Citizens Coalition for Change. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isikhulumeli secele le-MDCT leli umnumzana Witness Dube uthi bazakwenza lokhu belandela isisekelo sombuso weZimbabwe othi nxa ilunga ledale lephalamende lingasuka kubandla elangena ngalo edale kumele lisuswe esikhundleni. Umnumzana Dube uthi wonke amalunga ephalamende azavele alinge ukulandela uChamisa azazibonela okwabonwa ingidi.
Umthetho welizwe ucacile ngalendaba umuntu nxa etshiya ibandla elilo elamvotelayo esiya kwelinye obusalayo nje ukuthi lelo bandla selitshile liyazise iparlamente kumbe icouncil ukuthi hatshi ubani ngaseke ebandleni lethu akhitshwe. Ngakho akula nje ozasala ongabe ehambe waya kubandla elitshalele lifonywe izolo. Kodwa emfuna abalaleli bakunanzelele ukuthi bona abantu ngabantu abangelabuqotho.
Lokhu kuza ngemva kokuba uChamisa efinyelele ibandla lakhe elitsha elilombala wethanga okulinyathela elamukelwe ngabaningi abathi ubezathathelwa abasekele nguMondura yena othi uzasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ukhetho lwama-by-elections oluzenziwa mhlaka 26 Mbimbitho. Ummeli wange-central edayele ephalamende umnumzana Daniel Molokeli uthi yena akalandaba engaze axotshwe esithi ulandela ibandla le-CCC.
Mina ngiyakwazi ukuthi ngathi ngisuka eGoli ngikhumbula ekhaya ngangilandeni lapha eZimbabwe ngangizosebenza loZulu lomphakathi. Ngakho-ke ibandla engilaziyo ukuthi lelimela abantu esingathi ngesilungu ye-People's Movement yilo lelo elikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa, i-Citizen Coalition for Change. Ngakho-ke mina ngicacile ngombono wami ukuthi umongameli wami, umkhokheli wami ngu-Advocate Nelson Chamisa, angiyi kwenye indawo ngimelaye. Ma kusenza ukuthi abanye yabadumaza lokhu, hayi kabangixolele.
Eliyicele MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khube lithi lona alisoze lizihluphe ngalabo abaku-CCC, kodwa lizaqala ngokuxosha labo abawuceli kaMunzura. Lokhu kuchaza isikhulume seMTCT kaMakhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
IParliament yeZimbabwe lamaparties abalisa iZANU PF, iMDC eka Walshman Ncube lamacele amabili awe MDCT. Elinye lamacele lawo likhokhelwa nguDokotela uThokozane Khuphe. Kodwa ngama recalls into engayitsho ukuthi abantu bokuqala esaba recall ngabantu bathiye ibandla leMDCT bayayenza okwabo okuthiwa iMDC Alliance. Yibo labo abantu abakuqala esilobufakazi ukuthi sebethile ibandla, njalo ngomthetho wethu webandla lowelizwe kumele siba recall baphume eParliamenti. Lokhu okuthi kulabantu beTriple C besingakakuzwa, akukafiki endlebeni zethu ukuthi kulo MP weMDCT osejoyine iTriple C.
Izolo uChamisa wathi uZulu ukuba usebumbe ibandla lakhe eCitizens Coalition for Change, CCC. Kuthe bathethele izinyathelo ngemva kokuxokozela lokudonselana okudalwe ukuba uMunzura okhokela ibandla lamacela weMDCT eMthethwandaba waphezulu weSupreme Court esithi akula omunye umuntu okumele avunyelwe ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UMunzura uhle wagijima wabhalisa kwabekhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ZEC ukuba nguye umkhokheli weMDC Alliance. Obekuzaphazamisa abasekeli bakaChamisa bagcine sebevotela uMunzura. EleZimbabwe lizakuya kukhetho lwama-by-elections ngombimbitho wawona lo mnyaka ukuthi kumnyaka ozayo kuza kuba lokhetho lwenkokheli yonke elizweni, kuqalisela kubohulumende bezabelo, amakhansili, amalunga edale ePhalamende kanye lomongameli welizwe. Imele isifo 7 isiHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ukuthi zenzeni ngokudabuka kwezitshi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awesiwage emalokitshini ezihlala kuwo. Zithi ikhansili yaleli dolobho kukhanya ingelandaba lokulungisisa lezi mpompi okwenza zihlalele evalweni zisesabela ukuqhamuka kwemikhuhlane yesihudo esike yabulala abantu eminyakeni edluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda uyalandisa.
Amalokishi phose wonke yakoBulawayo amadala lamatsha, izakhamizi khala ezimathonsi ngokunukelwa ngamanzi alingcekeza asuka ezambuzini ngenxa yokudubuka kwezitishi lempompo eziwathwalayo. Umhlali welokishi lamakhwekhwe uMnumzana Stephen Kiwane ukhala ngalolu dubo.
Sithwele nzima ngamasuweji adabuka nsuku zonke, and sithi khansile ekhona kayenzi action ngitsho. Singafa ngomkhuhlane wesihudo ama-typhoid ngoba everyday ngaze ubethi bayalungisa basuka phonga uhlokoza kusasa kuvuke kududuluka futhi, and amanye ama-stitch asezindlini kuyabe kududuluka kugcwala ezindlini, imikhuhlane isihlasele. Ungabatshela abakuthethi siyabuya sizolungisa but kuyahlala kunjalo. Siyaqeda 3 months kungayenziwanga lutho, uhlezi phezu kwedoti ungalathelo nje ukungena, abantu besiye egangeni.
Unkosazana Nomsa Chuma laye uhlala eMagwegwe yena-ke ukuthi amanzi alengcekeza agcwele egumeni lakhe egeleza evuza ephuma ezitshini ezidabukileyo.
Ngakuvuza laphana sabuya sabatshela, sahamba sabiza be-residence babuya bayakhuluma labo, babuya bevulile kwasala futhi bathe sebebuya bathi khona bona kunjani i-private. Babuya sebevodwa ngabanika 400 rand bavula. Sila nitabona ukuba ndilobo lapha baqeda ukuthanyela khathesi bathela amanzi kungeke uhambe lapha udle, but sesisidla kunjalo because sesijayele vele ukudla lekaka.
Elokuthini lamagwegwe njalo ohlangane nomongameli webandla le-EFF uMnumzana Innocent Ndibale ohlala kuleli lokithi ukhala ngalolu dubo njalo.
Ukhansila kuthiwa ube engaged some few weeks ago but kafuni nokuthi eke ezovakatsha ezobona ukuthi udubo lwabantu lungaphi. Kulabantwana abancane, abantwana bawela phezu kwezitshi ezidubukayo, abantwana badlalisa ingcekeza ngezandla, abantwana bafaka ingcekeza emlonyeni besidla. I-disease enjengecholera kumbe i-typhoid any minute lapha kungaba ne-outbreak. Ubaba lapha uziginele ngezandla zakhe eklina engela any protection.
Ilokithi le-Country Park lisalitha kodwa izitshi zidabuka njalo nje. Ukuze nathokozile moyo umhlali we-Country Park.
sele kudabukile amapayipi bathi amanzi lasidla lapha kusema 24 kuzoba lokunye lapha eduze lapha ema 16 caravan lakho kudabukile amapayipi amanzi angkhona hambela ngalo komgwaqo omkhulu yohamba namabhasi mina akula twenty bathi abanye bathi bakhuluma layo ukhansila bathi esinye layo kwabanye abomuntu
umsekele wesikhulumeli sekhansila kobulawayo ukwenza nakongqwengwenya futhi kuningi okubangela ukudubuka kwezititshi zengcekeza
imbangela yalapho kuyukuthi kuyikufa kwe-infrastructure singathi i-dilapidated infrastructure kube lokudabula kwama-sewer pipes abantu besenza izinto ezitshiyeneyo ezifana lokuthelela izingadi kube yi-increasing population sinanzelela ukuthi abantu asebesebenzisa ama-systems ethu baningi kulalokhu okwakwakhele khona and okunye kube yi-misuse of i-sewer system.
Okugcizelelwa ngumseli kameya kobulawayo ukhansila Mlandu Ncube.
Siyazi izakhamizi phakathi lapha zithwele nzima sibili ngamasuwa kodwa hayi asihlalanga njengomunicipality sibhizi sibili ukusebenza elingakhangela kathesi ungahamba isuwa kakhulu athi sihlupha empophoma mbona ngale nsukwini ezimbili iyabe isi-right ungakhangela amajaha ayitu abhizi kakhulu laphana duzane le-church esabatheni ukuvula ama-manhole ayiwablokileyo njalo sikhuthaza izakhamizi ukubana sinanzelele singabulali izakhiwo lezi zesuwa nxa silima lapha phakathi komuzi
abaningi bahamba bezivala amakhala beseqa bevikana lengcikeza ephuma kuzitishi ezithubukileyo esezilezikhathi eside zinukela abantu zingalungiswa njalo besaba imikhuhlane efana le-typhoid kunye le-chorela eke yabulala abantwaneni kuleli dolobho ngimele studio 7 ngikobulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abezempilakahle babika ukuba isilinganiso sokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus eZimbabwe lokhu sisehla ngoba ngokuphela kosuku lwayizolo kwabahlolwe leli gciwane kulabantu abangamakhulu phose amathathu 287 abatholakale bele gciwane leli eselibulele abalitshumi lambili 12 izolo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million futhi abasebehlatshwe amabili amajekiseni sebeyizigidi ezedlula ezintathu 3.2 million kulaba zinkulungwane ezedlula amachumi amane 43,892 asebehlatshwe ijekiseni yesithathu. Yakobulawayo isiqale ukuqatsha abongi ngobuningi abasebenzela emakliniki ayo ngemva kokuba izakhamizi sezihlabe umkhosi omkhulu ngokuqeda isikhathi eside zisesibhedlela ngenxa yokusilela kwabongi. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikhansile ikhuphe umbiko othi ifuna ukuqatsha abongi abangamachumi amahlanu i-50 ukuze yehlise ububi besimo esesikhona emtholampilo ekhangelwe yikhansili. Unkosikazi Sanele Ndlovu, omunye wabasakhulayo osanda kugqiba izifundo zokuba ngumongi, uthi ikhansile aluba iyaqhatsha umuntu wonke ingafaki imigoqo yokuthi ifuna asebeke basebenza iminyaka emibili.
Silokujabula ngalokhu okwenziwe ikhansili, kodwa isifiso sethu ngesokuthi aluba bayaqhatsha kuphela labavela esikolo kungakhethile i-experience, bengeze linani abalifunayo njalo bami lesithembiso abathe bazasenza.
Unkosikazi Kethiwe Chuma uthi lanxa kulinyathelo elihle kumele kuqale kulungisiswe okudala ukuba kube lokusilela kwabongi elizweni.
Khona kulicebo elihle eliyenziwe yikhansili, kodwa siyezwa iningi labongi liyahamba emazweni ukuthi liyephila impilo engcono. Lapha nxa sebefuna ukuqhatha abanye, kuyini okuzakwenza bahlale iholo liphansi? Okuyikho okumele kwenziwe kuqala, akulungiswe iholo ukuze labo basebenze bekhululekile.
Unkosikazi Nomsa phakathi isakhamuzi senkulumane uthi inengi labo mama alisahambisi abantwana eklinika ngoba beqeda ilanga lonke belayinile.
Singananzelela izinto eziningi sezatshintsha kodwa esikubonayo ukuthi sekuvalwa ngokuthi yi-COVID ikanti akulamanensi. Omama abaningi sebesesaba ukuhambisa abantwana ku-baby clinic, abanye babalekela ukutshona behlezi ekliniki belokhu bechova iline. Izizathu kuyukuthi balutshwane abongi.
Imizamo yokuxhumana leziphathamandla zekansili yehlule ngoba bezilokhu zisemhlanganweni. Kodwa embikweni okhitshwe yikansili bathi bayaqhatsha abongi abangamachumi amahlanu i-50 njalo bazakwengeza lezinto ezizabanceda ukuziphilisa kulabo abayabe bephumelele ukuqhatshwa, kutsho uTown Clerk uChristopher Dube. Ikhansili lamaklinika aphose afike amachumi amabili i-19 lesibhedlela esisodwa. Umnyaka ophelileyo uhulumende esebenzisa ugatsha lwezempilakahle wabika ukuthi uzathatha izibhedlela ezingaphansi kwamakhansili ukuze zisebenze kuhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk namuhla kuhlelo The Connections sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo abeZimbabwe ukuzinikela phansi kwesimo se-COVID-19 lemicabango yabo ngokuguqula ibizo osekwenzwe ngabe-MDC Alliance asebebizwa ngelokuthi yi-Citizens Coalition for Change. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Ugatsha lwezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba lwethule umbiko othi solulaye izisebenzi zesigodi someli walo kwele Ukraine ukuthi zisuke kulelo lizwe njengobi zazo ngoba kule ngozi yokuhlaselwa kwalelo lizwe yeleRussia. ELeRussia libikwa selithumele ibutho layo engcelweni lele Ukraine lilungiselela ukuhlasela. Inkulungwane lenkulungwane zabantu beMelika bafole betshengisela emadolobheni amaningi alelo lizwe okugoqela iWashington DC ngesonto besola umthetho obamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukubana zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokugqoka ama-mask isikhathi sonke. Lokho kwenzakala ngemva kokuba umahluli womthethondaba waphezulu ethule isinqumo esithi umlayo kahulumende kamongameli Joe Biden wephula umthetho. Ngemva kwempelasonto eyodwa ikusiba ngasesibili ifilimu yebhayisikopo e-Spider-Man No Way Home icine isikhokhela ekungeniseni inzuzo edlula izigidi eziyishumi nane $14.1 million ngale impelasonto edluleyo. Emhlabeni jikelele ibhayisikopo leyo isingenise amabhiliyoni phose amabili amadola $1.7 billion isedlula amafilimu anjengo-Jurassic Park World.
Inhlanganiso elwisana lenkohlakalo e-Transparency International namuhla yethule uluhlu lwamazwe alenkohlakalo njalo lolu luhlu lutshengisa ukuthi leZimbabwe lehle kancane nje kuphela kuluhlu lolu. Ngomnyaka odlulele leZimbabwe belikumachumi amabili lantathu 23 lehla kumlumnyaka laya ku-24. Amanombolo la atshengisa ukuthi phakathi kwabantu abalikhulu abangamachumi amabili lantathu bayeke benze inkohlakalo. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi inkohlakalo ibhahile eZimbabwe ngoba iqala phezulu khonale kuziphathamandla.
Inkohlakalo kokuqala ngabona iyatholakala phosa emazweni wonke kube sekuchiyana ngamazinga akhona ukuthi kambe kulelo lalelo lizwe ingabe inganani. Kodwa ke eZimbabwe iyanuka phu ngobana ikhona yonke indawo kayenziwa ilaba esingathi namhlawumbe iholo labo liphansi bazama ukuthi bengezelele kuliholwana kwabo bathole okuthi uthe xaxa ukuthi baziphilise bona lemuli zabo. Inkohlakalo yakuleli lizwe ivele iqalisa phezulu esiqongweni sentaba, yilo lalo okhona kakhulu kulaba bathi balamandla. Into abayivukela abayitshonelayo yikuhuquluza ngendlela ezingekho emthethweni lokhu abangabeka izandla zabo phezu kwako nxa bethe bahlangana lapho. Eqinisweni kangazi-ke kubo South Africa langabi, kodwa mina engikwaziyo ukuthi lapha kwelakithi izisebenzi zikahulumende ungakhathalekile ukuthi zikuliphi izinga, ezinye zakhona zivukela khona ukuyakwenza leyo nkohlakalo khona okuthiwa ngamadili. Akulandaba ukuthi umuntu wakhona uyawuholela uhola imali engakanani, uZulu sefela khona lokho ukuthi uhulumende akaholisi izisebenzi zakhe, babe sebethengisa-ke lokho okungabe kuthengiseka. Sengitsho wona amathuba ukuthi uthole ulutho kumele ubhadale, kuyabe yini uyabhadala, amapholisa kangikhulumi.
Umgandla uvumelanelo somabhizimusi wakoBulawayo ocubungula ezomnotho umnumzana Angliston Sibanda, yena othi kugcwele inhlanganiso ezithiwa zivikela inkohlakalo kodwa kukhanya kungamandlwane nje yanziwayo.
Uhulumende uyabonakala, siyabezwa nxa bekhuluma ngomlomo ukuthi kulwisana le-corruption, kodwa njengoba ngitshilo ngaphambilini, ama-institutions azingatsha zikahulumende kumbe azingatsha zombuso, ikakhulu lawa amiswe yisisekelo sombuso welizwe i-constitution enjengeZimbabwe Anti-Corruption Commission, babhizi siyababona besebenza kodwa kasiboni mphumela womsebenzi wabo kangako. Sibona nje kubotshwa inhlanzi ezincane ezinkulu ziyabanjwa zibuye ziyekelwe ngenxa yokuswelakala kobufakazi. So kugcina bezokusenzakazane kuthiwa uhulumende nje wenza amadlwane yingoma leyana ehlatshelwayo nje kuphela ibe yinsumansumane ingoma yemvundla, kodwa kungakabi kungalani kungalamphumela.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi okwenza umnotho welizwe ungayindawo yiyo kanye inkohlakalo.
Into yonke ubona kufe umnotho, yonke into ingasebenzi kuyi-corruption. Ngoba nxa ukhangela ama-resources aselizweni, kumele ukuthi ngabe ilizwe lilizwe eliphilayo. Kunje imisebenzi amathenda wonke kunikezwa ngendlela ezikorrupt. IZimbabwe nxa ungayicompare le-South Africa kumbe sithi uyiqathanisa le-South Africa, okuseZimbabwe. I-South Africa abantu bakhululekile ukukhuluma nge-corruption eyabe ikhona, yikho kwenza ukuthi ibonakale. Manje i-corruption yeZimbabwe awukhululekanga unje ukuthi ukhulume ngayo, kangikhululekanga ukuthi ngikhulume ngayo. Angeke kuhlalwe phansi kuthonisiswe amacala awe-corruption njengokwenzakala elokuzeni e-South Africa. So ke okweZimbabwe kuyabe kufihliwe. Ikhona le nhlanganiso i-ZAC eyiyo ekhangela ngokuthiwa yi-Anti-Corruption Commission. Kuyini ekwenzayo? Ngobani-ke asebagwetshwa yiyo? Abakho. So khonokhana-ke kuyatshengisa ukuthi khona i-corruption eseZimbabwe yedlula lokho okuthiwa yi-Transparency International. Nxa ungakhangela ukuthi abantu baqhatshwa njani kulezi ndawo okungaqhatshwa khona abantu, njengokuthi kunje abantu bemathebeleleni emidiya abawuthole umsebenzi, angeke ubathole futhi besiba lezikhundla enhlanganisweni ezinkulu zona ziya.
Emkhosini wokwethula ulolu luhlu lwanamhlanje usomabhizimusi umnumzana Nigel Janakira uthe kuqakathekile ukuthi lolu luhlu lutshengise okuhle okwenzakala elizweni, ngoba osomabhizimusi bamanye amazwe balusebenzisa lolu luhlu ukuthi baze kumbe bangazi elizweni. Abenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo eZimbabwe Council of Churches bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzisana loZulu beqhuba uhlelo lweviki olokubonga imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso. Imisebenzi eqhutshwa yilezi nhlanganiso igoqela eyokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu, ezomnotho, ezombusazwe kanye lokulondolozwa kwezemvelo, njengalokhu okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe. intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwaziswe encwadini yabe ZCC abayithumela intatheli izindaba bethi kuqakathekile ukuthi ilizwe lithathe ithuba lokubonga okwenziwa zinhlanganiso ezitshiyeneyo elizweni. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Metropolitan Residence Forum, HAMREF, umnumzana Marvelous Khumalo, uthi kuyinto ebajabulisayo ukubona ukuba bakhona ababuka ubuhle bemisebenzi abayenzayo.
Lokhu kuyasithabisa kakhulu, noma sibona ukuthi lokhu kuyenzekala esikhathini lapho uhulumende blema kumbe esithi bona ama CSOs ayenza umsebenzi bethunywa ngezinye izizwe kakhulukazi eziku Western world.
Wengeze uKhumalo ethi lokhu kuzabahlenga kokuvame ukukhulunywa ngabanye abakuhulumende abathi basebenzisana labezinye izizwe becasha ngokuthi bancedisana loZulu.
Lokhu sikwenzela thina lempumelelo yelizwe lethu leli leZimbabwe, njalo le future kumbe elakusasa elizwe leli leZimbabwe loZulu, ifuture kaZulu omutsha, njalo lokhu kuzasincedisa ukuze sibonise uhulumende ukuthi hayi thina kasithunywa ngomunye umuntu, kodwa konke lokhu esikwenzayo sikwenzela ama interests ezulu lwalapha kuZimbabwe. Sisenza lokhu njengamaZimbabweans ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Okugcizelelwe ngeyinye inkokheli yenhlanganiso eye-National Associations of Non-Governmental Organizations, NANGO, uNkosazana Esnat Chambiwa.
Indaba ekhona yokuthi nxa umuntu ulento oyenzayo, chances are kuzaba lama-criticisms, but criticisms lamelanga eyenza ukuthi umuntu ebeseyekele ukwenza umsebenzi. Although kulabantu abayabe khuluma izinto besithi ama-CSOs ayenza lokho lalokho, abaningi bangikhona bayenza okufunakalayo, abaningi bangikhona bayenza okufuna ukuthi ilizwe lethu liphumelele.
Ukubona imisebenzi yabo ibongwa, uChambiwa uthi kubanika amadlabuzane ukuba baqhubekele phambili ngomsebenzi lanxa bekhona abayabe belokhe bebasola.
As long as singakhumbula khonokho, singa-appreciate bona laba abasebenzayo abamele bakwenze, and lapho abayabe sithi kulama-errors okumele kulungiswe, as long as we work towards fixing khonokho okuyabe kuthiwa kumele kulungiswe, I think at the end of the day ilizwe lethu lingaphumelela. So njengama-CSOs siyabonga ukuthi kulabantu abananzelelayo ukuthi kulezinto ezinhle ezenzwa ngama-CSOs and bayaku-appreciate.
Lokhu kwenza kwabe-ZCC kuza ngesikhathi uhulumende esethesa lezinhlanganiso umlando wokuba seziphambuka emsebenzini wazo eselolonga lemithetho eqondisa ukusebenza kwazo, ezibekela imigoqo eminenginengi esethusela ukuba zingayekela ukulandela lezo ziqondiso zizavalwa. Lokhu kufakazwe yisehlakalo sangompalakazi nyakenye lapho uhulumende atshele khona abephephandaba le-Herald ukuthi abenhlanganiso lezi basebenzisana labamahofisi abameli bamazwe angentshonalanga befundiswa imisebenzi yokuthi bagengqule uhulumende okhona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-shortwave. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abe-MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzura bathi bazaxotshisa amalunga edale lephalamende azalandela ibandla elitsha ele-Citizens Coalition for Change. Izakhamizi zakoBulawayo zithukuthele njalo zithi seziphelelwe ngokuthi zenzeni ngokudabuka kwezitishi lempompi ezithwala amanzi alengcekeza awe-sewage. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo 6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.